Yeah.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yeah.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him. Yeah.
Shock. Hey, I'd just like to make an announcement, man. Let it be studied here. Let me think of that something.
We mfowethu kumele uvume ukuthi lokho akuvamanga. Ngizathanda ukwenza izimemezelo njalo. Akufundwe lapha. Mayelana ngami ngicabanga into enjalo. Ngiyajabula ngeqiniso ukuba lapha isikhathi sonke. Uhambo lwethu solufika duze lokuphela manje lokuba sihlale lani. Ngoba silomunye umhlangano ozayo masinyane eChicago. Njalo kumele ngibe lemuli ibuyele eArizona khona manje. Njalo abakabi lekhefu labo lasehlobo. Futhi kumele ngibathathe ngitshayele labo kwenye indawo ngensuku ezilutshwane. Njalo mhlawumbe ngizabe ngingekho olulodwa usuku olunye lwamasonto. Njalo ke iviki elandelayo ngiqalisa eChicago. Ngakho ke kumele ngiphenduke masinyazane ngomvulo futhi ngibase Arizona. Futhi kathesi ngiyazonda ukuza phakathi ngensonto ekuseni ngithathe leso sikhathi lapho umuntu wonke ephumulile. Ubusuku bangensonto liyabe lidiniwe futhi likhathele njengensonto ebusuku. Njalo ubusunikeza inkonzo yangensonto ebusuku kumalusi wethu. Lokho kungathi kubi. Kodwa ngiyazonda ukukwenza lokho. Njalo ngesonto ebusuku ngingenza ngesonto ebusuku ukuba lenkonzo ngesonto ebusuku futhi ngibamba abantu kuze kube ebusuku kakhulu. Abaningi babo abeza lapha bavela phansi le eningizimu njalo khonale enyakatho. Njalo kwezinye izikhathi bayachayela imini lobusuku ukuze bafike lapha ukuthola inkonzo eyodwa futhi babuyele. Futhi yiso isizathu ngizama ukwenza konke ngesonto ekuseni lapho ngibuya kuyabapha ithuba lokubuyela. Abathembekileyo izihambi ezikholekileyo kanganani ukubabonga labo. Bachayela phakathi kwesiqotho izulu njalo lakho konke ukufika lapha bedabula ilizwe amakhulu amamayila okwenkonzo eyodwa encinyane. Ngakho kungenza ngizwe ngilokubonga kuNkulunkulu njalo lakula abantu ngolukhulu usekelo lwabo kulokho engizama ukutshela abantu ukuthi liqiniso. Manje ngiyakholwa leli hilo iqiniso mina ngenhliziyo yami yonke. Aluba bekukhona okwahlukileyo ebengicabanga ukuba kungcono, ngeqiniso ngingahamba kuqala. Ngingeke ngacela muntu ukuya lapho engingeke ngaya khona kuqala ukubona ukuba kulungile kumbe hatshi. Ngingeke ngacela loba ngubani ukuthatha inyathelo kuNkulunkulu ebengingalithathi njalo ngisazi ukuba liqiniso. Okokuqala kumele kube yilizwi lenkosi njalo ke ngithathe inyathelo ngibone ukuba kulungile. Njalo ke uba kulungile sengingathi wozani ngapha ngale indlela bona yikwenza indlela. Njalo manje ngicabanga umtshumayeli loba nguphi kumele enze njalo. Kumele aqale ahambe yena ngokwakhe. Ufanele ukuba ngumkhokheli. Umkhokheli wabantu. Hatshi ukukhuluma ulutho angeke abeke isandla sakhe phezukwalo yena. Kumele siye sibe ngabakhokheli babantu. Namuhla ekuseni ngibe lesehlakalo esimangalisayo esingajwayelekanga lapha kupulpiti. Njalo kwaba yingxenye yokugcina yombiko. Bengingaqondanga ukukutsho ngaleyo ndlela bona. Kodwa nginakanela ukuthi sokuvele kwakhulunywa. Njalo akusela lutho engingalwenza ngalo manje. Kodwa ke ngafika ekhaya ngaqala ukufunda ngakho. Njalo ngibe lokubuthaniswa kwemuli okuncane lamuhla okwabafowethu labanye. Umama kasekho, njalo sasijwayele ukuhlangana endlini yakhe. Manje kathesi siyaphezulu kuDolores. Sibe lesikhathi esihle khonale ngalimini. Sikhuluma njalo loThethi ube khona. Sihlabele izingoma, sakhalisa amaculo lokunye. Manje ngicabanga mhlawumbe ngesonto ezayo ekuseni. Uma inkosi ithanda, uma umfowethu uNeville engelandaba. Manje ngingathanda ukuba lenkonzo yokusilisa imiselwe kuphela ukusiliswa. Njalo Ninjalo ngicabanga lombiko lamuhla ekuseni indlela inkosi ekade ikhanya ingekhokhela ukuletha. Ukuletha kumele sikhuthaze kancane uyabo ukukholwa sibili. Siyadlala njalo siyacabanga izinto ezichiyeneyo njalo sikhulume ngazo. Kodwa ke nxa kusiza ebunzimeni lokho kuyinto echiyeneyo. Njenge kulomunye okade engitshela ngikholwa ngumfowethu emuva le. Wayengitshela indatshana encane namuhla mayelana le ndoda umthumayeli njalo labanye omunye webandla lakhe. Wathi angahamba phezu kwesigodo. Wathi malusi qiniso inkosi lawe. Wathi ngingathwala isigodo emhlani wami nxa ngicapha. Ngeqiniso inkosi ilawe njalo wahamba wakwenza. Wathi ngingathwala isigodo ngifuqe ibhala ngicaphe ngasikhathi sinye. Sibili malusi inkosi ilawe ukukholwa kwakho kungenza loba yini. Wathi ngingakufaka ebhaleni ngithwale isigodo. Wathi manje akume kancinyane bona. Kuthiyene lapho ufakwe phakathi lawe uyabona. Manje lokho kuhle kakhulu ukuba sithi lapha amen. Kuhle sibili thina ukuba sithi ngiyakholwa lokho liqiniso. Kodwa ke akungene ekwenzeni, kumele ukungenise ekwenzeni. Njengoba ngilethe leyo nkulumo lamhla ekuseni, abantu babe lala ethunzini lika Petro kabazange bacele lomthandazo. Sengangena ezindlini ezinenge ngikhangele lokho. Ngiyathandaza ngingakahambi njalo ngihambe lapho ngicotshiwe njalo ngingakakhuleki abantu ngiphume njalo basilisiwe. Bona kunjalo ngibone kusenziwa izikhathi ezinenge bona. Kumele ube lendawo yokubeka ukukholwa kwakho. Kumele ukukholwe. Njalo ngiyakholwa ukuthi ihola liyasondela njalo kathesi yilo. Njalo ngiyananzelela ukuthi le akusiyo inkonzo yetep. Bangazenzela eyabo encinyane kodwa le kayisiyo tep ehamba ilizwe lonke. Ilokho ebengikhuluma ngakho lamuhla ekuseni sokusilethe esiqoqeleni njalo yiso isizathu lapho ngizathatha insonto elandelayo kube yinkonzo yokuphilisa. Ngoba selokho ngibe ngekhaya ngilitshele ngembono njalo lalokho okwenzakeleyo lakho konke njalo ngakuletha kungani ngenze zonke lezi zinto. Njalo lamuhla ekuseni ngikuletha kuze kufike kulokho kudonsa kokucina. Manje isikhathi sami sokuzahlukanisela kuNkulunkulu, isikhathi sikaNkulunkulu sokukhuluma lami. Bona ngimele ngibe lenguquko encane empilweni yami. Hatshi sengathi ngicabanga ukuba ngimubi, kodwa ngifuna ukuzwa ngiseduze kancinyane labantu. Bona abantu engizame ukubatshela leli qiniso levangeli njalo baliflathele lona futhi bazihambele njalo belihleka. Manje kimi lokho kukhangeleka kunje ngokuthukwa. Angilandaba kimi kodwa kulezi zinto ebengizikhuluma kuliqiniso ngizama ukubanceda. Njengokufuqela isikebhe njalo ubusithi lapha nanku lapha capha lapha phuma phakathi kwalesi sifudlana esihubayo uzakufa wena uzakufela lapho bese bekuhleka njalo bazihambele. Kulungile kimi ngizwa ingathi nxa bezihambela akusela lutho engingalwenza ngakho bona engingalwenza. Kodwa ngifuna ukugijima okhunjwini kathesi ngibancenge phendukani. Bona kumele ngibe lalowo muzwa bona ngoba ngiyazi ukuthi kukhona omunye phandle le olokhu engakangeni lakathesi. Njalo ngizagola kuze yena wathi inhlanzi yokucina izibanjwe. Ngifuna ukwenza khona lokho. Manje njalo kathesi ukuze ngikwenze lokho ngikhangelele enye into ukuthi yenzakale emhlanganweni womthandazo. Enye into njalo abaningi benu liyakhumbula umbono wokudonsa kokucina kumbe lokho kudonsa kwesithathu. Liyakhumbula kulento eyenzakalayo ngaphambi kwalokho. Ngabona lokho kukhanya kungena kusiya leyo ndawo njalo kwathi ngiza kuhlangana lawe la. Manje ngikhangelele enye into ukuba yenzakale lapha iminyaka edlulileyo. Kwakusithi izinkonzo lalokho kudalula kwakungenza ngiphele amandla ngidayizele. Abaningi benu liyakhumbula lokho. Ngifike esigabeni sokuba ngangisima ngibe lo Jack Moore kwenye ingalo lomfowethu uBrown kwenye njalo bangiqube ukwehla futhi lokuqansa esitaladini okwehola ngemva kwenkonzo. njalo ngangi kwenzakale ngangizama ukucabanga ukuthi ngapi kanje ngingapi njalo kwenzakala njalo ke bonke ubusuku ngilale lapho njalo ngikucabanga njalo ngikhale futhi lakho konke futhi ngimangale ukuba kungani bengayemukelanga inkosi yethu Jesu ngakho ke wangitshela umbono ngesinye isikhathi uza kuhlangana lowesifazana oza kuza kuwe egqoke isudu ensundu njalo uzabe thwele usane ngengubo futhi kusukela kuleso sikhathi kusiya uza kuba lamandla okuma uqinile yebo ke ngalitshela konke lokho eChicago kwenzakala lobo busuku lapho owesifazana omncane umpresbyteri lapho umfundisi wakhe wamthumela lapho losane njalo ngiyakholwa kwakungumfo wakhe kumbe omunye wabo owaye ngudokotela yena wathi akulathemba ngosane ngaphandle usomandla uNkulunkulu amthinte yena wahamba watshela umfundisi wakhe wathi angifanelanga watsho ukwenza ulutho ngalokho ukusilisa kukaNkulunkulu ngoba angivele ngilalo kimi ukholo oludingakalayo ukukwenza manje lokho yikuqiniseka ngakho bona wathi angilakho kimi wathi kodwa ngangomunye wemihlangano yomfowethu uBranham futhi ngiyakucebisa ukuthi ukuhambise usane kumfowethu uBranham njalo udokotela waseludelile njalo lwaseluza kufa futhi owesifazana omncane wangena lapho engangisenza khona inkonzo yabantwana abancane besikatolika ababechile esikolo esiphezulu le angithi liyazi liyakhumbula ukuthi kwakunini sasilaleyo nkonzo futhi kusehla kuplatformu weza lo owesifazana omncinyane egqoke isudu ensundu umkami labanye babehlezi lapho futhi ngathi ngachibilika ngakhangela ndawo zonke ukubona ukuba bebemi lapho njalo kwenzakala ukuba lapho ngingakafiki ngiyakholwa uBilly Paul kanye labanye babe khuluma kumbe unkosikazi kumbe omunye wabo kulelo nina elincinyane elali losane futhi owesifazana weza kuplatform njalo umoya oyingcwele wembula into yonke wasilisa usane khonapho ngasuka ngahamba futhi kusukela khonapho ngangisadinwa bona akusangi khathazi njalo ke ngiquba manje ngikhangelele enye into ukuthi yenzakale futhi kuqale lokho kudonsa kwesithathu okusendimeni emisweyo bona futhi mhlawumbe inkonzo yokusilisa eyangensonto ekuseni elandelayo mhlawumbe ingakuveza lokho kangikwazi ngiyacabanga thina esingakwenza ikutshela abantu lethani abantu abagulayo manje ngenkonzo yokusilisa kumele sizehlukanisele ebantwini abagulayo lethani abantu benu abagulayo njalo libalethe lapha kusaselesikhathi ngesonto elandelayo ekuseni sithi ngehola lesificami nombili kumbe isificami nombili lengxenye futhi sizabavumela ukuthi babaphe ikhadi lomthandazo lapho bengena emnyango loba ngiyiphi indlela abangayenza ngayo futhi ke sizakuba lodwendwe lomthandazo njalo sithandazele abagulayo futhi sibone ukuthi umoya ongcwele uza kwenzani ngiyakholwa uza kwenza izimanga uba singakholwa kuye bona kodwa kumele sikholwe yena kulokho manje ngayo yonke inhliziyo yethu futhi ngiyacabanga ukuthi isikhathi esikhulu sesifikile lapho uNkulunkulu njengokuba besikhuluma ekuseni usesitshengise okunenge wasiletha kwenye endaweni ethile ukuphomba kufuqela phezu koqaqalo liyana oluncinyane njalo yikho kuphela okudingayo kube sekusenzakala bona ukuqhubeka njengoba kwakunjalo into efanayo njengokudalula kufani njalo lesiprofeto ukukukhangela ngangimi eCalgary uqolo kwakulidolobha elibukekayo phansi le-Regina futhi u-Annie Baxter wayemi khona lapho futhi kulexuku lethu njalo inkosi yayingitshelile khona la kuplatform kuza kwenzakala uzakwazi imfihlo yenhliziyo zabo futhi kunjalo njalo kangizange ngicabange lokho ngaleyo ndlela ngafika kuplatform ngalobo busuku ngilo N ngaqala ukuthandazela abagulayo futhi nanso indoda isiza wasebeka impilo yakhe yonke egcekeni okokuqala kusenzakala ngaleyo ndlela ngesikhatshana enkonzweni yokusilisa. Futhi ngakhangela phezu kombuthano, nanko kwaqala ukwehla phezu kombuthano kanye lokunye. Oh, singafika phetsheya. Ingxenye kayikaze ikhulunywe ngezinto zokukhangelela, njalo lokubona izinto empilweni zabantu. Ngangikhulumi lutho ngakho, ngiyakwekela kunjalo, bona ngaphandle ngibanjwe ngamandla ukuba ngikhulume. Futhi kathesi ngikhangele lokho okulandelayo ukuthi kuqalise njalo. Bona, uNkulunkulu ngeyakhe indlela, ngesikhathi sakhe athanda ngaso ukukuqala. Futhi kuza kuba ngenye into ezakwedlula lezi ezimbili. Bona, futhi ngikukhangelele lokho ukuthi kwenzakale. Futhi mhlawumbe bengicabanga aluba ngingaba lenkonzo encane yokusilisa mhlawumbe insonto elandelayo. Futhi ke insonto elandelayo ngingabe ngingekho kanye labantwana labo, ngoba kumele babuyele njalo esikole. Futhi ke insonto elandelayo mina, yebo, ngiyabe ngiseChicago emhlanganweni khonale. Futhi ke ngiphenduke ngomvulo olandelayo, ngisukume ngolwesibili ngisiya eArizona ukuze abantwana babuyele esikole. Kuhle, utholeni mfundisi. Kulungile, lokho kuhle kakhulu. Manje sesifuna ukuzwa ngakho. Ngakho kathesi inkosi ilibusise lonke kakhulu, kakhulu sibili. Njalo ngithemba ukulibona lapha ngesonto elandelayo, futhi ngobusuku bangolwesithathu. Futhi lalelani, lingakhohlwa lawa mabandla amancinyane, njengo mfowethu Radel, mfowethu Jackson, mfowethu Panel, njalo labazalwane bonke abancinyane abathwele nzima phandle le bona. Futhi bezwa ingathi silibandla elingudade wabo lapha, uyabona. Sinjengeqembu elincane elingumama kibo. Yikho lapha abazalelwa khona, besukela lapha abafundisi futhi labanye. Futhi lo muntu omncinyane emva lapha, umfowethu ngahlangana laye ngobunye ubusuku khonale, uAllen, umfowethu Allen omncinyane. Ngiyathemba umfundisi uCollins lapha uza kuba lo mfowethu Allen nxa engamazi. Bonke ngabafundisi abeMethodists, njalo sebebonile iqiniso lezwi. Oku yinhlanganiso yebandla leMethodist, okuliqembu elihle labantu phakathi kwebandla leli lama Methodist. Ungaze wacabanga ukuthi abanjalo, banjalo. Kulexuku elihle labantu phakathi kwebandla lelo lamakatolika, balixuku elihle ebandleni elePresbyteri, futhi lakuzo zonke lezo ndawo. Ngamadoda labafazi abalindele ukubona lokho kukhanya kuphazima endleleni yabo. Lina qhubekani libayima ukukhanya ngokuzithoba ngomoya omuhle. Ngasikhuleni sonke ngokusondela kuNkulunkulu ngokuzithoba. Bona, lingakhohlwa leli thebhanekeli liyakulahlekelwa ngamandla alo. Khumbula ukuthi le yindawo ejongiweyo lapho uSathane akhombele yonke imbobho esegehena kula. Uzabangela umuntu oyedwa ukuba enze into ephambeneyo lakho okukhunjulwa ngomunye. Uyakwenza lakho, uzimisele kukho, lo ngomsebenzi wakhe. Uba engenza omunye akhulume ulutho, omunye akhulume ngomunye athi kahle lalela, ubukwazi ukuthi uzibanibani lo zibanibani benzeni. Ungaze wakulalela, ungaze wakulalela lakanye uSathane lo. Bona, nguSathane, ungakukholwa lokho. Nxa kukhona enye into enzwe ngomunye engalunganga, bakhulekele. Futhi ungakhuleki ngendlela yokuzifunela okwakho usithi ngiyazi ngumlandi wami, kumele ngikhulekele lowo mzalwane. Kufake enhlizweni yakho phansi sibili ngalowo dade. Futhi khuluma njalo ube lenhliziyo enhle. Futhi into yokuqala uyazi, uyakubathola sebebuyele enkonzweni njalo bona. Ngoba ngemva kwakho konke siyaye kutshoneni kwela. Inkosi uJesu iyeza ngolunye lwalezi nsuku. Futhi uyazi, ngicabanga ukuthi kuyakuba ngokuphangisa futhi ngokuhlabusayo. Njalo kuza kuba lekhulu elilodwa phaka okugodwa kwekhulu, kokugodwa kwekhulu komhlaba wonke ngabasoze babekwazi nxa ukuhlwithwa kusenzakala. Kuza hamba kuthule okokuthi akula muntu ozakwazi ulutho ngakho. Bona, futhi kuza kuba, yebo, amaxuku amancinyane aza kuthi kahle kathesi uzibani futhi lo zibani. Oh, bathi kule xuku labadlulisa amalawulo ngale kuthiwa ixuku lisukile ngale, njalo ba akunjalo bahambile kwenye indawo sesibe sabalakho ukudlulisa amalawulo lokho bona kulungile bathi tebhanekeli elincinyane leliyana endaweni okuthiwa eJeffersonville kulamalunga abo amanenge angabonakali bona baya kweyisa lokho baza kuthi oh akusilutho lokho uyabona njengalokho futhi kuyabe sekudlulile njalo abasoze bekwazi ilizwe lonke kuyakuza labo abafele kuKristu baya kuvuka kuqala ukuhlithwa kuyakwenzakala ibandla lihanjiswe ekhaya njalo ukuhlupheka kuyakuqala futhi oh mina asifuni ukuba lapha ngaleso sikhathi angifuni ukuba lapha ekuhluphekeni hatch uNkulunkulu kangakuvumeli loba ngumuphi kithi ukuba lapha ngaleso sikhathi ngokuba ongcolileyo ungcolile lo ongcwele ungcwele lo olungileyo ulungile akula iwundlu laselibuyile lebhuku lokuhlenga futhi lomlobokazi usesusiwe labo abaphikayo kumele badlule esikhathini sokuhlupheka bonke abajuda labezizwe isikhathi esinjani sokuhlupheka angufuni lokho Nkosi ngihlambulule manje leyo imfundiso enhle yamaNazari ayisiyo na njalo kuliqiniso futhi kuliqiniso kunjalo ngigcwalise manje ngomoya wakho ongcwele Nkosi susa umhlaba wonke kimi kathesi Nkosi ungavumeli ukuba sibe njengomzalwa nomdala onsundu wathi mnumzane ngiletikiti lami esandleni sami selibhoboziwe kudala nxa ngisehlange size emfuleni ngalokho kusa angifuni hlupho ngakho kunjalo angifuni uhlupho bamba itikiti lakho esandleni sakho ngoba sesiyacapha kucabange lokho isikhathi esikhulu sokuhlengwa sesisondele njalo kathesi einye into umfowethu kuthiwa ngubani ibizo lakhe phezulu lapha eyuthika ngicabanga umfowethu Graham njalo lomunye umzalwane lapha owalisayo khonale umfowethu Shanks kumbe okunjengalokho kumbe Sink umfowethu Snelling ngumfundisi impela umfowethu Snelling ungumfundisi phezulu le eyuthika manje ngikhumbula umhlangano wabo womthandazo ngolwesine ebusuku manje liyazi kungaba kuhle aluba sasingavela nje khonale ngolwesine ebusuku njalo sitshengise laba bantu ubudlelwano obuncinyane bona futhi ke lapho umfowethu Jackson izikhathi lapho esiba leyakhe nxa singaletha ixuku lethu elincinyane ndawonye sihamba liqhubeke lithandaza iqhubeke ligebha yebo lingami njengalapho elija wabatshela wathi gebhani imgele laphaya nxa ungafika phansi ungatshaya igabha elidala uthi ngidiniwe kakhulu lilahlele phandle uqhubeke ugebha bona qhubeka ugebha ngoba kumele sigebhe yikho kuphela ngoba nxa ukhangelele ukungangena ekuhluphekeni ingcono uqalise ugebha njalo manje ngokwami ngiyasichumayeza lapha ngizaqalisa ukugebha okutshonayo okwedlula engake ngakugebha ngokuba ngizwa njalo elizweni njalo lasemhlabeni wonke ukuthi le nkonzo futhi iza njengoba isazakala kathesi endaweni zonke emhlabeni ngimele ngihambe futhi umkami wathi kimi ngokunye ukusa ngathi ngifuna ukuhamba lami nxa ngisuka ngizasuka ngozibandlela inkosi ithanda ngifuna ukubhoda umhlaba wonke jikelele ngiwubhode ngiphenduke njalo mhlawumbe ngibe lezinkonzo emelika ngesinye isikhathi ihlobo elilandelayo futhi yena wathi sengiluphele kakhulu ukuthi ngihambe kulungile ngatsho ngahamba lapho ngohambo lwami lokucina phesheya kolwandle okungaba yiminyaka ephose iba yisificamo nombili edlulileyo futhi ngizwa ngisesimeni esingcono kathesi okwedlula engangiyikho iminyaka eyisificamo nombili edlulileyo uyazi bona ngiyazi okunenge ngakho kathesi njalo ke sangena esifundweni aluba inkosi yathi ngizakwehlukanisela iminyaka engamachumi amabili lanhlanu awusoze uphela amandla uzakwenelisa ukuhamba futhi ngizakwabela iminyaka engamachumi amabili lanhlanu emhlabeni ungathatha kusukela ekuzalweni kusiya kumachumi amabili lanhlanu kumbe kusukela kumachumi amabili lanhlanu kusiya kumachumi amahlanu amachumi amahlanu kusiya kumachumi ayisikhombisa lanhlanu kumbe amachumi ayisikhombisa lanhlanu kusiya ekhulwini Manje umuntu wonke owabelwe loba yisiphi isikhathi emhlabeni ngeqiniso uyabe ehluleke ukucabanga nxa engehluleka ukusebenzisa leso sikhathi ekukhonzeni uNkulunkulu. Angilandaba ukuba wenzani. Manje nxa ufuna ukuba ngowaphula izinhliziyo kwabesifazana lokunjalo ungcono uthathe lobo butsha amachuma amabili lanhlanu okuqala bona. Nxa ufuna ukuba ngumbazi umakanika kumbe enye into ungcono uthathe amachuma amabili lanhlanu esibili bona. Njalo ngangicabanga ngokuthi pho mina ke ngingathatha ngapi? Ngingathatha kusukela kumachumi ayisikhombisa lanhlanu kusiya ekhulwini. Ngiyabe ngikhaliphile, ngihlakaniphile, ngiyabe ngihlalisekile, ngingabakwazi kakhulu lokho engwenzayo ngokuyengezelelweyo. Ngile minyaka elichumi eyisifica minombili kumbe elichumi ngobudala kusukela isikhathi soqina lapho ngiphecheya kolwandle. Ngangisoze ngeqele phakathi ngathi ngibulala inyoka. Ngiyabe sengikwazi okunenge ngakho. Bona, ngiyakwazi ukuthi njani. Kunjengenja kakhuni, isilo lokhuni, bona. Uyakwazi ukuthi umbamba njani. Ngaweqele phakathi, uyakudlepha. Bona, yaza amaqinga akhe, njalo ukhangela kwenzayo. Futhi siyafunda kakhulu ngesitha. Ngakho, kumele sidingisise amaceba akhe, lokuthi uza njani, njalo lalokho akwenzayo, futhi ufunde inqindi zakhe. Ngakho uyabe usufundisiwe ukuthi umqala kanjani bona. Ngakho ngiyakholwa manje. Ngatshela umngani, ngiyakholwa ngisisimeni esingcono ukwedlula engangiyiso lapho ngile minyaka engamachumi amane. Futhi ngize ngiye bona njalo sengilamachumi amahlanu lane. Njalo ngiyakholwa. Nxa ngingaphila njalo ngiyenelise ukuhamba-hamba njengoba ngisenza kathesi. Nxa sengile khulu, nxa uJesu engahlala leso sikhathi engakafiki ngingaba ngisisimeni esingcono ngaleso sikhathi ukwedlula manje ukuhamba bona. Ngokuba uyazi okunenge ngakho, uyazi okunenge okumele ukwenze lokuthi ukuphathe njani, ukuthi umumo uphathe njani. Thatha abantu abanenga tesi nxa bezayo kuhlinzwa. Bathi udokotela omutsha usanda kuphunyiswa isikolo, usanda kuphuma isikolo sezokwelapha kakazi ahlinze kuze kube kathesi. Myekele nakwenze.
Oh, qabo, ungatsho. Akulanto enjalo. Hatshi leyo ndoda. Qabo, mnumzane, loba hatshi, ngitsho sibi.
Angifuni angifake ingqamo. Hayi ke, kungaba ngcono ngehle le ngiyothatha uzibando zibani. Ngizwe ukuthiwa siwahlinze abanenge, uyakwazi ukuthi kwenziwa njani. Yikho lokho bona, yiwo lowo mcabango. Ucabanga ngalokho, kodwa lowo mphefumulo ke. Ngifuna umuntu okwaziyo lapho akhona, njalo eyazi indlela eseke wayihamba, yebo impela. Inkosi libusise, kulungile. Mfo wethu Neville, khwela lapha manje. Njalo uNkulunkulu alibusise, mfo wethu Neville. Ngingakhohlwa manje isonto elandelayo.
I was just had a surprise in my heart for the thing because in myself I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now I don't know if he'll minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vale here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching at Brother Vale. Did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me, and I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vale, I said, would you minister if Brother Branham does? Now, Brother Branham didn't, he might have known this.
No, I
didn't say anything about it.
I wouldn't have thought that long.
So I asked Brother Vale tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vale. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vale. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that he had just picked up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't picked up. He said if you didn't come.
Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Dale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. And fine, Brother, done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Dale when he speaks. Lord bless Brother Dale.
Kunenge okukhulunyweyo ngaze ngaswela okukutsho ukukwenza kube ngcono. Futhi ngeqiniso ngiyakholwa ukuthi bekuyinkosi ekwenzileyo ukuba umfowethu uVeil alethe umlayezo ngemva kwekuseni yalamuhla. Uyabona, kumele kusebenze ngaleyo ndlela. Siya kwamukela lokho okuvela kuNkulunkulu. Kuyini kulezo zinto eziningi akade ezikhuluma ngilentshumayelo ezingamachumi amabili ezibhalwe phansi lapha kusukela kulokho akukhulumileyo. Bengicabanga lapha ngomzekeliso omncinyane ukusukela kulokho akukhulumileyo. Manje sikhangela inkombalanga leyi ukubana sibe kwazi isikhathi. Ngaphandle kokuba zonke insimbi kunkombalanga leyo zisebenzelana ndawonye, singeke sabasazi isikhathi esiqondileyo kunjalo na? Futhi lokho kuthatha thina sonke sindawonye nxa sifunga ubona ukudonsa kwesithathu kusenzela ulutho uNkulunkulu. Kusebenzelana ndawonye lamunye wethu ukuzithoba phambi kukaNkulunkulu nokuvuma izimpambeko zethu, njalo sikhuleke futhi sikholwe uNkulunkulu ngalezi zinto. Ngeqiniso ngiyakholwa lokho umfowethu Veil akukhulumileyo ukuthi kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu angeke wafaka umoya wakhe ethempelini elingangcwele, elingalunganga, lelingalaleliyo. Hatshi, kumele kuze ngendlela yokuhlanzwa kwenhliziyo zethu kuyo yonke inkohliso futhi lobubi ukuba sibe msulwa phambi kukaNkulunkulu ukuze asebenze umoya wakhe ongcwele nohlambulukileyo ngathi ukugcwalisa lezi zinto. Ngicabanga ukuthi nxa lisiyange ekhaya kusihlwa, nxa lingabala lelo bhuku elincinyane likaJuda, liza kufunda okunenge kwalokho umfowethu uVeil akukhulumileyo. Njalo uthe, ngiyakhuthazela ukulwela ukukholwa okwake kwaphiwa abangcwele basuka kukho, ukuthi amadoda alengqondo ezonakeleyo futhi lokunjalo bangena babakhohlisa kusuka ezintweni zeqiniso zikaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu usebenza kuphela ngokumvumela kwethu ukuba asebenze. Njalo kulezi zinto eziningi ezimangalisayo, lokho Bank City, uyazi abantu bafuna amandla futhi eqinisweni ngabakwazi ukuthi amandla ayini. Bona ngabakwazi sebele ukuthi kuyini okuhambelana lakho. Indlela yokuya phezulu iphansi isikhathi sonke. Nxa ufuna amandla, bona ukuthi ungazithoba njani. Suka kukho konke ukucabanga kwakho komhlaba uzithobe phambi kukaNkulunkulu. Futhi ke ulamandla amanengi okwedlula umuntu ogijima indlu yonke, njalo esenza umsindo omnenge. Bona, ngoba ukwanisile ukuzinqoba wena futhi uzinikele kuKristu, uyabona ukuzithoba phambi kwakhe yiwo amandla sibili. Ngitshengise ibandla elithobekileyo sibili, kungayisikho ubuqolo. Ibandla elithobekileyo lilomoya omuhle. Ngingakutshengisa ibandla elilesisa lamandla kaNkulunkulu phakathi kwalo. Kunjalo, kuthatha into enjalo ukuthobeka, sizehlisa phambi kukaNkulunkulu, sivumela uNkulunkulu esebenza ngathi. Akudingi ukwenza umsindo omnenge. Ngezinye izikhathi, njengoba umlimi watsho, waya ensimini yakhe ngenqola yakhe futhi isikhathi sonke echaya ibhampa yakhehlezela futhi yaqobeka. Kodwa wathe phenduka watshaya ibhampa linye, njalo alizange lenze umsindo ngitsho, ngoba yayisithwele izinto ezinhle. Ngakho ngicabanga ukuthi kuphose kube njalo. Bona ukuthi siyagcwaliswa ngezinto ezinhle zikaNkulunkulu ukuze isithelo somoya sazakale ngathi, njengoba ebekhomba kakhulu kwabaseKorinte bokuqala 13 lapho. Lokuthi njani ukuthi loba nginikele umzimba wami ukuba uchiswe, njalo ngibe lakho konke futhi ngingelala uthando, akusilutho, akungisizi lutho. Bona, sifuna ukwenza khona lokho. Ngaphezu kwezinto zonke yimphefumulo yethu ngamunye esilomlando ngayo phambi kaNkulunkulu. Bona, kunguwe usiyezulwini. Akusikho ukuba mina ngihamba kumbe yena uyahamba. Kunguwe ohambayo, ubona futhi wena kuqala. Futhi kumele ukukhangelisise uze ube lomoya omuhle phambi kwenkosi. Njalo ngihlala ngufumana ukuthi umuntu ozithobisayo ngumuntu uNkulunkulu amphakamisayo. Lapho uthatha umuntu olesifuba sakhe esiphandle futhi esazi konke, njalo akulanto ongamtshela yona, futhi uyisixolo, futhi hayi ke nguye lo muntu ongasoze afika ndawo. Kodwa ungathatha lo muntu ozithobayo futhi ehamba ngokuhlabusayo. Nga ngikhuluma leyinye indoda ngelinye ilanga ohlela ibandla le waphuma phakathi kwenhlanganiso eyayikhona, futhi iphela ngumfo wethu uBhoze. Futhi labo lelo bandla lapho babekhona babelalelo bandla elikhulu okwesikhathi eside, njalo inkosi imbusisile. Njalo abantu bafika endaweni lapho bafuna ukulungisa njengeneng labo, futhi bafuna ukuphosela phakathi kwenhlanganiso. Futhi bathi bekwenza kwa lawo amaKristu athobekileyo phakathi lapho abazange bakufune lokho. Yonke impilo yabo bafundiswa ngokuphambene lalokho, ngakho baphuma kukho. Kathesi sebeleqembo futhi inkosi ibabusisile, sebeze bafika endaweni enkulu kathesi. Ibandla elithwala abantu abaphose befike izinkulungwane ezine kumbe ezinhlanu, njalo sebeqalise kutsha. Futhi beza kimi, njalo bathi, "Mfowethu Branham ehlezi lapho ehofisini, ihofisi yebandla ngelinye ilanga." Futhi wathi omunye wabakhokheli, "Mfowethu Carlson kanye labanye, bathi kumele senze njani?" Ngathi, "Dingani umuntu ozakuba ngumalusi ongeladumo kunhlanganiso zonke zamabandla, ongumzalwane olungileyo sibili, eqotho, elenhliziyo enhle, ethobekile, ephila impilo. UNkulunkulu uza kunakakela konke." Bona ngathi, "Umalusi olungileyo owondla izimvu azithobe futhi lokunye, uNkulunkulu uza kwenza konke." Nxa ungahatshi usiyazi konke okuzayo, uza kuhlela lokho, futhi lokho kumele kube nje, futhi qumaquma izinto ngathi akusoze kusebenze, kumele lifike kokho. Yikho lokho isiqephu sonke ebandleni kumele sisebenze kanye lezinye, futhi kumele ugcine eyakho ingxenye yakho. Ngakho ke siyabona isikhathi esiphila kuso, singabe siseduze ukwedlula ukucabanga kwethu. Manje siyamthakazelela umfowethu Vale kunjalo na. Inkosi kubusise umfowethu Vale, siyabonga. Futhi sibonga inkosi ngokusilethela lumbiko ngalobu busuku. Futhi ngithole incwajana imzuzu emlutshwane edlulileyo, omunye wabodade ube lento abefuna ukuyikhuluma ngephupho. Nxa ungangibhalela dada, ngingi usemuphe amaphupho abeliqiniso eligcweleyo. Asamukele amaphupho wonke, hayi. Kodwa nxa engaka uNkulunkulu, sifuna ukuba kwazi ukuba ngoNkulunkulu okhuluma lathi. Njengento yonke ekhuluma ngezindimi asikholwa. Kodwa nxa kulokucasisa okuzayo kusitshela ulutho oluzakwenzakala, sikubone ukusenzakala. Siyabonga inkosi ngakho bona. Sifuna ukukugcina kusebenza buthelezi ngomoya omuhle, futhi la ngokuhlela kwenkosi. Ngakho khumbula ukuthi ingxenye yakho mhlawumbe isipilingi esikhulu, kumbe kungaba ngesincinyane, isandla esincinyane, kumbe enye ingxenye encinyane, kumbe uluthi lokuwayinda loba kungaba yini, kumbe kungaba mhlawumbe izandla zenkombalanga ekhomba isikhathi. Kodwa loba kungaba yini, kuthatha thina sonke sisebenza ndawonye ngokuhambelana levangeli likaJesu Kristu ukuze lokho kugcwaliseke. Akukhumbule nje, nxa izipho ziqakathekile esikuthi ngamandla. Futhi uPaulo wathi, "Loba ngilokukholwa ngokuba ngisuse intaba, kodwa ngingelala uthando, angisilutho." Kucabange lokho. Futhi loba sisithi kulungile, loba ngizwisisa, ngifisa ngabe ngiyayazi iBhayibheli, loba ngizwisisa zonke imfihlakalo zikaNkulunkulu, bona. Futhi loba ngingakwenza kodwa ngingelala uthando, angisilutho, bona. Angafiki indawo, bona. Into enkulu yilokho, thanda uNkulunkulu futhi uzithobe ngakho. Manje ngeqiniso, ngemva kweminyaka yonke le ngisenkundleni futhi nokubhoda umhlaba, njalo lokubona abantu abachiyeneyo, ngimele ngazi kancinyane ngesango lokungena ngalo. Futhi nxa ufuna ukufika kwenye indawo loNkulunkulu, ungaze wavumela umoya wobuqolo uze kuwe. Ungavumeli inzondo ingene. Akulandaba ukuthi omunye umuntu wenzani, uba bengalunganga, ungaze wabalemizwe emibi kulowo muntu, bona. Ngoba lo moya omuhle futhi ube lomusa, Kumbuli, uNkulunkulu wakuthanda lapho sasisonweni. Futhi nqamoya kaNkulunkulu kuwe. Thanda omunye loba esebubini. Bona, bakhulekele kuphela futhi lithandane. Ngaphezu kwakho konke, thandana uNkulunkulu, njalo lithandane. Futhi lisithobe kuNkulunkulu, la komunye lomunye. Lo nkulunkulu uza kusibusisa futhi kunzima ukwazi ukuthi uza kwenzani ngokujwayelekile nxa ibandla liqala ukukhula ngamanani futhi liqala ukukhula kancinyane kumbe enye into enjalo lapho bayasuka entweni eyiyo into eyiyo liyakwazi ukwenza lezi zinto zenzakale lapho ngisaqalisa futhi lenkosi yabonakala kimi phansi le emfuleni njalo ngalitshela lokho futhi umfowethu Vale wakubona lokho ngiyakholwa ephepheni eCanada iminyaka eminenge edlulileyo lapho leyo ngilozi yenkosi yabonakala emfuleni phansi le kwakuku Associated Press ukukhanya okuyimfihlo phezu komthumayeli waye kuleyo ndawo lapho ephaphathiza futhi liyakwazi okwenza lokho lapho silomhlangano etendeni ngale kwesitalati itende lalihlezi abantu inkulungwane ezimbili lanhlanu abafundisi bavela ndawo zonke futhi bathi mfowethu woza lapho komzuzu ngangingumfana nje njengo umntwana nje futhi wathi abantu labo ubagcina njani bevumelana bayathandana kuze angaze ngibona abantu abethandana kwinkosi leyo yikho lapho lelibandla elimiswe khona lolo thando lobuzalwane omunye komunye olungcwele ngababona bexawulana izandla omunye lomunye besuka kuleyo ndawo futhi bekhala njengensane sebesehlukana bethandana kakuhle futhi ngangihamba ezindlini zabo ukuyabavakatshela futhi ngezinye izikhathi iBhayibheli lalibekiwe livulekile lilamachata ezinyembezi ungena phakathi ngesikhathi sobusuku lapho obaba labomama bebuthene ndawonye labantwana babo abancinyane bephansi beguqile khona futhi obaba labomama basemadolweni abo bekhala bethandaza ngangisime eminyango ngilindele njalo babengami ukuthandaza ngangihlala emastepsini futhi ngiqala ukuthandaza ngokwami ngibalindele bona futhi lokho kwaku futhi babethandana sasijwayele ukuma sihlabele lingoma endala masibusiswe isibopho esibophanisa inhliziyo zethu ngothando lesiKristu ubudlelwano bemikhumbulo efanayo ifana laleyo ephezulu nxa sisehlukana kuyasizwisa ubuhlungu ngaphakathi kodwa siza kuhlanganiswa ngenhliziyo futhi silethemba lokuhlangana njalo ngikutsho lokho ngentokozo enkulu enhlizweni yami kuKristu abaningi babo balele phansi kulawa mangcwaba afakwe izikhonkwane kusihlwa belindele lokho kuvuswa okukhulu lapho siza kuhlangana ndawonye njalo ngawungasuki lo moya kulindawo nxa ungasuka ngayindaba ukuba umfundisi wenu ukhuluma kuhle njani ukuba ulileta kuhle njani ilizwi likaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu udabukisiwe bona nxa singaba lezi zinto zonke ngobudlelwano ndawonye futhi sithandane ngakho uNkulunkulu engasebenza lathi futhi sigcina isikhathi ukuze kuthi abantu abezayo njalo bathi nxa ufuna ukubona ibandla lithobekileyo sibili ibandla lithanda uNkulunkulu sibili ngena phakathi laphayana kuleyana ithebhanekeli kube kanye ubabone khangela ukuba banakakelana njani inhlonipho lapho ivangeli lithunyayelwa bahlonipha kanjani into yonke isendleleni eyiyo njani yebo ngakho ke bangakhangela babone ukuba isikhathi bani siphila kuso lizabona umoya kaNkulunkulu uhamba phakathi kwenu izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso futhi lezinto zizabe senzakala nxa into isebenza ndawonye ikhomba isikhathi kodwa nxa ingasebenzi isikhathi siyabe sisimile ayisayi kukhomba isikhathi futhi ngakho ke nxa sifuna ukwazi ukuthi isikhathi bani esisiphilayo qalisa umuntu wonke ukusebenza ndawonye evangelini lithandana lithanda uNkulunkulu futhi izandla zona zizatsho isikhathi esiphila kuso ngiyakukholwa lokho qiniso amen inkosi libusise kakhulu sibili lingakhohlwa manje libuye kuliviki futhi nxa usaza abantu abagulayo abazayo batshele nxa besiza uthi sithandwa ngifuna ukukubuza sinomthandazo wabagulayo ngensonto ekuseni ngale ethebhanekele futhi sokuyisikhathi ugula kathesi ngifuna kuhle ngiyafuna ukuhamba bengihlezi ngifuna ukuhamba manje ngizwe ngombiko wangensonto ebusuku kusuka kumzalwane lapho ukuba simele sivume amacala ethu omunye komunye futhi sikhulekelane omunye lomunye ukuze sisiliswe. Jakobe 5:14-13, 14-15 bona ukuba sivume amacala ethu omunye komunye singakezi ukuba sisiliswe. Yeah, sivume amacala ethu omunye komunye futhi sikhulekelane omunye lomunye. Bona yikho sibili akade ekhuluma ngakho kusihlwa. Kuyabuyisa izibusiso kumakho 16. Kuhlanganise lokho ndawonye usulakho. Ngakho ke ukusiliswa kuyathatha indawo. Khangela uJesu, kungasilutho kodwa ilixa elilodwa lothando. Bona, wayenguNkulunkulu ebonakalisiwe. Yena uNkulunkulu wazibonakalisa ngaye. Akumangalisi izimangaliso futhi lezi zinto kwenzakala. Impilo yakhe ethobekileyo futhi impilo yakhe ehlukanisiweyo ukwehla ekubeni ngunkulunkulu ukuba ngumuntu lapha emhlabeni ukuveza uNkulunkulu ngaye. Yikho kwamenza waba yikho lokho ayehikho. Ngihlala ngisithi okwayenza uJesu abe ngunkulunkulu kimi waba yindlela sithoba ngayo. Wayemkhulu kakhulu futhi esenelisa ukuba mncinyane kakhulu. Bona kunjalo. Inkosi libusise kahle sibili. Manje asisukumene futhi sesichitheka. Asizameni leyo ngaba yazi dadi leyo masibusiswe isibopho esibophanisa. Asihlabeleni leyo kube kanye lingakwenza siphe ichuni.
Masibusiswe isibopho esibophanisa inhliziyo zethu ngothando lwesiKristu. Ubudlelwano bemkhumbulo efanayo ifana naleyo ephezu.
Manje lapho sisahlabela ivesi lokugcina, asibambane izandla omunye nomunye lapho sehlukana sithi uNkulunkulu akubusise mfowethu dadewethu. Ngiyathokoza ukuba lapha lawe kusihlwa. Bona into enjengaleyo ngakho bese lichibilika. Manje asihlabeleni
lapho sisehlukana. uNkulunkulu akubusise Fort Neville. Kuyasizwisa ubuhlungu ngaphakathi kodwa siza kuhlanganiswa ngenhliziyo futhi silethemba lokuhlangana njalo.
Sithanda kanjani inkosi uJesu angithi njani?
Size sihlangane, size sihlangane enyaweni zikaJesu. Size sihlangane, size sihlangane, size sihlangane. uNkulunkulu abelani size sihlangane futhi.
Asivalene amehlethu futhi sihlabele semoyeni kathesa.
Size sihlangane, size sihlangane, size sihlangane enyaweni zikaJesu. Size sihlangane, size sihlangane. uNkulunkulu abelani size sihlangane futhi.
Manje silamakhanda ethu ekhothamsiwe singabantwana nje abantwana bakaNkulunkulu. Kasimvungamvungeni.
Oh, kuletha kanjani umoya kaNkulunkulu kithi?
Ungacabanga ngensuku zokuqala lapho babehlala phezu kwezibhedu-bhedu zamatshe.
uNkulunkulu abelani size sihlangane njalo.
Amakhandethu ekhothamsiwe, ngizacela aluba umfowethu Allen Mvale umzalo nomutsha phakathi kwethu nxa engasehlukanisa ngezwi lomthandazo mfowethu Allen.